izokolo lamalanga adlulileyo isiphendukile usebenzini selwa i-violence lokwethusela ikakhulu emaphandleni kwindaba yokubana ke libonile ukuthi kumaphephandaba lakuma-research ikakhulu i-afrobarometer phambi etshengisa ukubana inhlanganiso ye-citizens coalition for change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa iphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho ke izanu isisebenzisa i-violence abakwenzileyo ekutenasime esithungwisa izolo njalo balandele babulali imota ka-honorable emashonaland cancer ngenxa yokuthi izanu lingakalelanga ukuba li-PPC izayamukelwa ngabantu bezimbabwe indawo zonke jikelele.
Ye manje udaba lolu lulubikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukamnumzana Bethi labanye?
Ye bafakile iripoti emapoliseni ukubana ke ngoba thina siyalandela ukuthetha soze savuma ukubana izanu ukubana ke siye ngaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela efuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze savuma ikakhulu sikhangelana nokhetho luka-2023 ukubana izanu isidleke ukubana sibe ngaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilayiza noku-organiza abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba ukuyabona umuntu omzana sikhala osejele njalo kuyini eselikuzile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana onale sikhala onale bodistole babothe bebotshela icala elokuthi babehambelani empeni yomuntu obulawa yizazi lapho esikhangelele ukubana amapolisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumapolisa kodwa kubopha laba abafuna ukuthula. Emakoti sihambile ke ukubana edale besikhangelele ukubana onarebutole bazafiyubela bangaphiwa ngaso sikhangelele ukubana ngemandi sizabe silabo njalo ke labantu sebenzela amatisha obet masarole abe-ARG News okutshengisela ukubana uhulumende kusele kuyele veki-ke ekwenzeni kwabantu okusebenzisa i-violence ukuze-ke abantu bezimbabwe bevotele izanu ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu aluveleli kuye uhulumende, uyakukholwa lokho?
Umnankagwa le mbali yakhe ye-violence iyazakalelizweni nangabandle kwelizwe. Yikho ke eseqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kufana kukotshwe lokubanjwa loku kulandelwa komthetho ikakhulu abantu bezanu sebabonakala bethwele imbhobho ababonakala besebenzisa udlangela nodlame emaphandleni ngendaweni ezijeneyo. So sikhangelela ukubana uMnankagwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumeni ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza ngoba okushotayo elizweni umthetho okhona nabantu abakhulumayo bakhona okufunakala yikwenza ukuze kube lokuthula elizwe.